Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 16 kumfumfu 2022 nguKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kulusizi kubana ke abantu abanjengamonzora bafuna ukusebenzisa ukuhlukumezwa kwabantu abanjengojongisala erebusone nalenyatime 16 ukuthi besekula ama-police force cross.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba umnumzana Job Sikhala labanye bakhe abavalelwe eChikurubhi Maximum Prison benze umhlangano izolo lomnumzana Douglas Monzora.
Umphokeli we-MDC ubaba uMonzora uhambe emini wayabona uJob Sikhala kusukela ngesikhathi sika-1 o'clock emini ube live okudlule ihola lonke belokhu behlezi bendawonye becoxa.
Kodwa abakubandla le-MDCT bathi uMonzora uhlangane labo eChikurubhi.
Abantwana baphuma endlini ngemini abazange bephume lolutho. Izindlu eziyibe zazisele elihle yibe zaphelayo zasala isisi elalile emzani namadoda ekuphela.
Yakhala imuli echolotsho etshelwe ngumuzi zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba umnumzana Job Sikhala labanye bakhe abavalelwe eChikurubhi Maximum Prison benze umhlangano izolo lomnumzana Douglas Monzora okhokela ibandla le-MDCT. Umnumzana Freddy Michael Masarirebu, igqwetha likaSikhala lomnumzana Godfrey Sithole lithi ababili labo balile ukukhuluma loMonzora okubikwa ukuba ubhodabhode duzane lesango leChikurubhi Maximum Prison wama ngaphansi kwesihlahla watshela intatheli ezindaba ukuba usevela babona. UMasarirevu uya kuphika kakhulu lokhu ukuthi uMonzora uhlangane lababili laba abazonde okumangalisa kwamanje ngokwenziwa uMonzora.
So they declined and you know, they in fact got mad, angry that the officers were insisting that they be seen by Senator Monzora. Their main query was that why would they allow Senator Monzora when in fact they did not allow the president of the CCC, Nelson Chamisa, the same access. So they are actually now concerned about their welfare and their security. They are worried and wondering why would you know, officials want to act as if they are imposing visits on them. So the purported visit and meeting to be specifically did not occur. We also confirmed with prison officials that were there, and they informed us that although he did come, Senator Monzora, he did not in fact get to see the two legislators.
Lo umnumzana Freddy Michael Masarirevu, igqwetha likamnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole, amalunga ebandla le-CCC abavalelwe eChikurubhi Maximum Prison. Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana uStalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC othi uMonzora usenga ezimithiyo.
Kulusizi kubana ke abantu abanjengamonzora bafuna ukusebenzisa ukuhlukumezwa kwabantu abanjengojongisala erebusone nalenyatime 16 ukuthi besekula ama-police force cross nanjenge-CCC. Siyakwazi kubana ke amalunga enhlanganiso yethu asekunzimeni elinyazwa izanu izane esumthetho nje ukubana ihlukumeze laba abaphikisayo. UMonzora has been part and parcel of ZANU. Yikho evunyeziwe ukubana ke eChikurubhi ebona uGodfrey Sithole against their own will, ngoba bakhuluma ukubana afuna ukumbona, kodwa yena wabonakala sothi asevunyelwe ukungena ke eChikurubhi njalo ehamba ke esiya mislida ke abathathi bezindaba lozulu wonke jikelele esithi yena wabona nalo Honorable Sithole lo Honorable Sikhala kuyinto ke yamanga. Kuyamangalisa inxa yokubana abantu benyasiwe besilabo lo mongameli advocate Nelson Chamisa belokuhlukunyezwa swange ngokubona ke abantu abanjenga bomonzora labanye bezani sekulu advance ke ithi politics ngemva kokuhlukumezwa ke kwabantu ke abathatha izanu babotshwe kubona bangama-victims e-violence, you know what happens in Nathime. So kuyinto emangalisayo kakhulu kubana ke abantu bayahlukunyezwa, and what Munzora and Tuma are thinking about yikuseka ama-political scores.
Ubona uzani vele bakwenzelangani khonokhu kukhona okunye esingakuboniyo.
Bayenzela bona ukubana ke becreate ke imibuzo enhlizweni nengqondweni zabantu ukubana ke why kiphu singekho, whereas kuyazanala ukubana ke umongameli wahambe zamke ngenesigrubhu wayalisa enyathibe zahamba ukuyabona abantu nokubancedisa ke kuose zabo, okuyinto angayithakazela nokubonga kakhulu. Kodwa izanu yathuma ke amasaku ukubana yethu abantu nokwethisela abantu ukubana benga hlangani-ke lathi. Konke lokhu-ke kuyatshengisela ukuthi uMonzora yena nezanu bazama-ke ukubana ba-create the impression ukubana-ke ojob zikhala abasekho, njalo ukubana uMonzora yenza ngani yena ulokhu ngcono lokumelela-ke amalungelo abo. Weredi bona kuyibo bayazakalayo kusokwala kuzulu wonke jikelela ukubana uMonzora they've been employed with the system, they've been the reason why still up esport ngenxa yakuthatha kwabo-ke ipower nokuthanda kwabo-ke imali. Now they want to come and let us and try to masquerade njengabantu abamelela amalungelo abantu. UJob Sikala usengasoze engena ejele ngabe uMonzora ne-ZANU-PF engayenzi what they are doing to assault the authentic opposition. So yinkinga-ke esihlangane layo.
UMnumzana uSitalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Kodwa uMnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT uphikelela isithi uMonzora uxoxe loSikala kanye loSithole.
Abantu abaqakathekisi into okumele baziqakathekise emphephethwa babe sebefuna nje ukuthi bayandise amanga. Okukhona umkhokheli we-MDC ubaba uMonzora uhambe emini wayabona uJob Sikala kusukela ngesikhathi sika-1 o'clock emini ube laye okudlule ihola lonke belokhu behlezi bendawonye bexoxa ngendaba eziningi abaxoxe ngazo. Kodwa okuqakathekileyo njalo yikuthi ubaba uMonzora laye uSikala bavumelene ukuthi akumelanga into kade bexoxa ngazo kube yizinto eziphumayo zike kubonwa zindaba, ngoba okukhulu okuqakathekileyo ngakho yikuthi ubaba uMonzora njengomkhokheli wezebandla lepolitiki ukuningi abona engathi akutholile okungamsiza ukuthi azame ukuncedisa ekutheni ubaba uSikala aphume.
Ye, nxa sesikhangela-ke sizwa abe-CCC labanye besithi hayi khonokhu-ke ukwenziwa uMonzora kuzotshengiswa libandla lezanu akukho okunye nje uphonge ungenangeni kwezithi agcine phela umuntu olesisindo laye ungathi nangakhonokho.
Okokuqala, ubaba uMonzora akadingi ukuthi afakwe isisindo ngubaba uSikala. Abantu beZimbabwe bayamazi liloya le-constitution kusukela kudala kubo-ZCTU kusiya kukhophati kuze kuzofika khathesi. Umuntu nje abamazi hlobo general, asuye nje umuntu odinga ukuthi ngabe usafunzwa abantu. Abantu bayamazi njalo isimilo sakhe, i-character yakhe bayayazi. Ungumuntu okwaziyo lapho okumele alwe khona kabuhlungu impi eliwa kanzima, but njalo ungumuntu okwaziyo lapho okumele asebenzise ukuhlakanisa khona le ndlela ezothileyo yokukhokheli nxa efuna impumele afuna iphume. Ngakho kathesi uMonzora ukhethe ukuthi ahlale phansi lalo ubaba uSikala obotshiweyo ukuzasuka lapho khonokho akwenza kuze kuphume uYvonne Sarura kuze kuphume labanye bona abaphuma besiya ku-CCC olasi Marika Hama. Yikho azakwenza ekhulumisana nalalabo okumele axoxisane labo ebabonise lokho abamele bakubonise khona. Inhlanhla esiyifisela uSikala yikuthi agcine ephuma ngoba ibandla le-MDC lizwa ubuhlungu ukuthi kukhanye ngathi umuntu useshe wagwejwa yena engakathembisiswa lokuthembisiswa.
UMnumzana Witness Dube ukuhlangothi lwebandla le-MDCT olubona ngokwethulwa kwemibiko sixoxe laye eseHarare. Kulemuli etsholotsho etshelwe ngumuzi yasala ingelakudla njalo lencwadi zokuzalwa ama-birth certificates. UMnumzana Alexander Mlotshwa uthi bacela uncedo kuZulu kulandela isehlakalo lesi.
Ngizetholotho emagusini emzilikazi layini angiphumula mithini. Indaba eyenzakalayo mina ngangingekho ngangisetholotho. Ngizetholotho esenta kuleyinye iprogramu engangihambe ngayo. So yangasangivumeli ukuthi ngiphendule ngibuye ekhaya. Ngazofonelwa ngabo-twelve ukuthi umuzi uselile. Ngazifikwa kakhulu ukuthi uhamba njani. Ngase ngidinga i-transport, ngivele i-transport ebantwini, ngasele nginike imota. Imota ngayithola ngabo-two ebusuku, kodwa ngezinyawo. Ngagijima ngazongekela emagosini emzilikazi layini. Ngathola isididi esikhulu kakhulu esisekekayo, umuzi uphelile. Abantwana baphuma endlini bemunye abazange bephumele lutho. Izindlu ezinyizo zazigcwele elise yizo ezaphelayo. Zasala isithi elalile mgani namabhedo kuphela.
Ngubani owayenza khonokho?
Laphana kwathi sekufile sathola unyawo. Unyawo lolwangalugqagqagqanyelwa nje. Abanye bethi ngizani. And then alo muntu owenze leyo nto umuntu owayehambe wayangifaka entingeni emthethweni. Ngafika ngazikhulumela naye wakhuluma utesuka lapho wangena ebhasini. Unyawo lwabhile lwabuya lwazobonakala khona lapho ngikumele ziphile.
Ngumuntu onjani nalo?
Ngumuntu, umuntu oyindoda usezandleni zomthetho.
Singathi ukubangisani
emthethweni ngale into yayikhona. Into ezazingani ziyabangwa indaba zelifa ubaba wathona. So mina tengelandlela ukuthi kini ngangifuna ukudingisa nga kodwa into esingisa ubuhlungu namhlanje angisela muzi.
Singathi kwamanje ncedo bani oludinga ebantwini?
Impanda zabantu abami zaphelele ezindlini, amabele, ukudla, izincwadi zesikolo, mabhesi zetisketi, fenisha, amafriji, mathuluzi. Mina umuntu ebezincedisa ebambabamba lapha lalapha ezimoteni. Wonke amaphathi ami engangisithi ngwathi mangiwangilungisela abantu izinto engithathele wona aphelele wonke into engiyitholileyo. Ngithole amatheyili ade ngaphansi kwesihlahla ade namanzi kuphela.
Umnumzana Alexander Mlotshwa uhlala emzilikazi line eTsholotsho. Siyahangena kusigaba esilandelayo siye sihlangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Iran lithi kulabantu abane labangamathumi ayisithupha lanye 61 bafele entilongweni eTehran izolo lapho okuvalelwe khona abezombangazwe nalabo abasanda kutshengisela emgwaqweni sekhonona ngokubulawa kukamaster Hameni wabhubhela ezandleni zamapholisa esetheswa icala lokungagqoki kahle isembatho esivala umzimba wonke. Kubikwa ukuba kulo mlilo oqhamuke entilongweni leyo. Kusenjalo ele Iran liphika ngamandla ukuthi lanika ele Russia izikhali zokulwisana lele Ukraine. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Inhlanganiso ye-African Union ithi kumele amacele wonke alwisana kwele Ethiopia abeke phansi izikhali ngoba bathole nzima abantu eTigray. Inhlanganiso le ithi kumele uhulumende akhumisane umlotha lwisana labo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. So isikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Ngiyabingelela baba Dube kubalaleli mphimbo ngibingelela kubafakazi bethu be-Studio 7 ukuthi liphile nje.
Yes, siyabonga kakhulu ke. Sike sikhulume ngegadade.
Kwakungumnyaka ka-1893 lapha isizwe sakithi noma ngithi amabutho amaqhawe akithi ayezinikele zama ngayo yonke indlela ukuvikela isizwe ukuthi singawele ezandleni zabamhlophe. Yikho-ke njengoba siphuma emgubheni wenkosi uMzilikazi kunomkhosi futhi omkhulu ongafanele lakancane siyisizwe sikamthwakazi siwugodla. Lapho kwaba nempi khona amaqhawe akithi ezama ukuvikela umbuso wabethwakazi indawo ebizwa kuthiwa kusegadade. lapho sibona ngempela amabutho afana nabo umbizo babezimisele ngalendlela ukuthi ke ngabe kuthiwa namhlanje nathi sisazimisele njengabo ngempela ke kumuntu ezasithinta ngoba cabanga labana abantu babesilwa lamakhiwa ayesebenzisa izibhamu lezi ezinkulu lezi ezizakuthiwa ngamazegu izigwagwagwa bezimisele ngendlela yokuthi babeze bethi uvala ngebheju yikho ke sizathatha nje uhambo lokuya khona ngale endaweni yakhona sisiyakhumbula
kuqakatheke kangalani ukuthi abantu bakhumbule khona okwenzakale egadane
kuqakathekile babuduke ngoba kumele umuntu nomuntu azazi imvelaphi yakhe njalo aziqhenye ngobuqhawe babokhokho bakhe lokho kuzakwenza ukuthi lapha yakhona angavumi ukuthi athole nje umuntu edlala ngobuzwe lakhe noma efuna ukuthi avume kalulu ukuthi kutshintshwe i-identity yakhe ukube kuya ngami ngempela bonke abantu kube bayazama ngayo yonke indlela ukuthi kulondolozwe imilando efana naleyo ingacitshi sibe kwazi ukuthi kwenzakalani kwenzakalani kuzoke sile sizukulwane esilandelayo
isikhumbuzo lesi siyabe sisenzelwa ngapha kwangkhona njalo abantu kumele benze njani nxa befuna ukuya khona
kuvele kuhlale kuba labantu abaya khona khonaphana okulamathuna khona amaqhawe amabutho lawa engikhuluma ngawo kuye kwenziwa nje umbuthano wesikhumbuzo so lokho kuyabe kusenza ukuthi kube yinto yokuthi khombise ukuhlonipha umsebenzi wabo abawenzayo noma nje kungasaphumelelanga kahle kodwa-ke iqiniso yokuthi umsebenzi bawenza noma nje wagciniswa ngaphezu kwamandla so iningi labantu liye laphana liyebudana kwenziwe zonke indlela zokukhumbula abangasekho ikakhulu ababa ngamaqhawezi
ye lapha-ke sixoxa lo baba umbuso ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu siyabonga kakhulu baba ngwenya ungadini lokusasa baba
angibonge nami babaudukaomanje
sike sizwe ezokholo lwesikristu
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
sibuye sihlangane njalo ngalolu suku lokuvuselela umoya sibonga umsakazo lomsakazi walelu hlelo olusisondeza enkosini ngezikhathi esithi zinhle lezikhathi zobunzima olusivuselela umoya phakathi kokwephuka kwayo leyo imoya isiphula izinto eziningi esihlangana lazo ekuphileni ngoba impilo injalo iyasiphakamisa imini isehlisele phansi siqhubeke ngalo lizwe silibale iy'ncwadi zezakha zenkosi uSolomon isahluko sika-18 vesi lika-20 iphinde njalo ngokuphangisa ohamba nabahlakaniphileyo kuyakuhlakanipha kheba umngane wezula uyashoshozelwa yizo kuleya lapho esivele khona besikhuluma nje ukuthi umuntu akazikhanyele ukuthi yena kambe uhamba labantu abanjani kodwa namhlanje ngifuna ke selule kancinyane ekucabangeni lapha siyikhangele ukuthi kathi xa sisuka phakathi komphakathi sesingena phakathi kwendaba zombuso lenhlalakahle yabantu labo abayiwo abaphethe abantu ngezigaba ezithiyeneyo batshengisela ukuhlakanipha yini kumbe batshengisela uwula xa ulo olesikhundla sokuthi ukukhangelelwe kuwe emphakathini ukuthi ube ngumuntu othize yenza khona lokhu okhangelelwe ngabantu ngiyake ngibone kubiza okuthiwa ngama-press conference lapho iy'nkokhelo ezithiyeneyo zengatsha ezithiyeneyo ngenhlanganiso ezithiyeneyo zibuthanisa intatheli ukubana zibuye zizokuzwa lokhu ababefuna ukwethulela umphakathi kumbe uzulu ngiyake nginanzelele njalo khonapho ukuthi abanye umuntu esithi uhlakaniphile abuye azozembula ubula bakhe, uzwe umuntu ekhuluma izinto ezingekho ezamamhla umbe uthabisa indlebe zalabo abalaleleyo kumbe ingqondo zalabo abazabe sekubala sekubhalwe phansi. Ukuthiwa ohlakaniphileyo ohamba labahlakaniphileyo kuyazuza ukuhlakanipha. Isiwula mngani weziwula uza kubonakala laye ngokuhamba leziwula ngezinqumo azenzayo azithathayo lenkulumo aziletha emphakathini. Ubuwula bomuntu oyedwa bungcono ngobana mhlawumbe bungaqondiseka, kodwa ubuwula beziwula sizihlangene ziningi zivumelana ngobuwula kubulala isigaba, kubulala isiqinti, kubulala isigodi, kubulala esengitsholeli izwe. Labo abaphambili kabatshengisele ukuhlakanipha okuba yisibusiso emphakathini lakuNkulunkulu. Kodwa into emangalisayo yikuthi iziwula ungathi zonke zigula umkhuhlane ofananayo owenza bangayangeki bangabi lenhloni. Kengithathe isibonelo, nxa kuthiwa abantu babulawa yindlala, nangu ukudla okuvela kulaba abadayo kumbe uvela kungadi zikahulumende, kuye kuzwa umuntu othiwa umkhokheli esithi hayi lokhu kudla ngokwalabayana ayisikho kwalaba abanye. Ibuwula bona lobo, ngoba impilo yomngane wakho lalo ongamthandiyo iyafanana, iyawuswela incedakale. Ohlakaniphileyo uyaqoxa lapho konakele khona. Sikhulekeni uNkulunkulu, sitshengise ubuwula bethu, siphenduke kubo, siqonde ekuhlakanipheni. Amen.
Lohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungadinwa lakusasa. Wezemidlalo uJoseph Njanji usedulela ukwenzakala namhla eZimbabwe.
Sikhangela impumelelo yemidlalo yenkezo yeChibuku Super Cup edlalwe namhla emini enkundleni yemandaba. Iqembu leBulawayo Chiefs kanye leRentals Uyaz adibana kufinali yenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokuba eleChiefs linqobele Black Rhinos nge 5-4 ngemva kokuchaya kwembekwa kwathi eleRentals lalo lichaya leFC Platinum nge 4-3 lakho ngemva kokuchaya kwembekwa. iChiefs leRhinos bezifike ekupheleni kwesikhathi zingutshiki lobhanqa 0-0 kuthi iFC Platinum leRentals zona bezifike ekupheleni kwesikhathi kuyi-1-1. Sikhangele umdlalo wenqindi. Umdlali wenqindi wesifazane ukula kwaSichiwandire usele ephethe inkulungwane ezingamashumi amane lanhlanu zamadola aseMelika ngemva kokunqoba akwenze uZulina Munoz oyisizalwane seMexico. Bebebanga isicoco seWorld Boxing Council kwisigaba seBantamweight, njalo limpumela itsho ukuba uChiwandire usezadibana lozanqoba phakathi kukaYamilet Mercado kanye loMariana Juarez akubangwa isicoco segolide.
Kusenjalo umncintiswano wenguqu owezizwe zomhlaba okhangelelwe ukuqala ngenyanga ezayo kwele Qatar ukhanya ngani kuningi okuzabe kukhona. Intelevisi indaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uxoxisana labalandeli bomdlalo wenguqu edolobheni lakoBulawayo ukuze sizwe abakhangelele kule midlalo.
Umncintiswano weFIFA World Cup uvame ukuqhutshwa ngenyanga kaNhlangulalo Ntulikazi, kodwa imidlalo yalonyaka izadlalwa kusukela ngenyanga kaLwezi kusiya kumpalakazi. Lokhu ngoba kubalekelwa ukuba phakathi laphakathi komnyaka kuyabe kutshisa kakhulu elizweni laseQatar okuyilo eliqoqa imidlalo. Intatheli zindaba yezemidlalo uPraise Dumidlakama uthi lokhu sekungaphazamisa imidlalo ngoba idlalwa ngesikhathi imidlalo yeligi sasephakathi laphakathi emazweni amaningi.
Ikhanya idifferent kakhulu, into ezinikezabe zishiyene kula manje kala lokuthi izadlala ngesikhathi kuyisizini yamaligo lawo Europe lase Africa kuna nabo Asia. So hey kungani kuzaba nzima ngoba lama players ama injuries bona zawo maningi, but I think mina nxa ngikhangele ngokwenzakala kwayo sizakhala ama players a inform kathi especially abadlala ku Portugal abaningi badlala ama team lawo ase Europe amaningi and bayenza kuhle. So I'm looking at it maybe Portugal ukuthi yiyo mbona ngani izayenza kakuhle.
Omunye nayo ukhangele iqembu lePortugal ukuba linqobe ngunqabutho Gumede.
Manje lo Cristiano somna ngePortugal. Ofuli Portugal la this time is a figure
ngincintiswano izwe zomhlaba uzaqala ngesikhathi iligi yeZimbabwe isifike komlindi uyacina. Njalo umuzi wakhe Ngwenya uthi njengomlandeli womdlalo wenguqu useqalile ulungiselela ukuze engaphuthelwa.
Hhayi ngikhalela ukuthi i-World Cup leyi izasisela something esizakholisa lathi. Yanazelela ukuthi lapho esivela khona ibhola lethu belike lama because of i-COVID and stuff, but kathesi khona ukuthi kule World Cup uya-anticipating ukuthi vele we've got something esizabe siyifollowa and ngikhuluma so ukuyajusa i-DSTV so that I'll be able to ngibukele.
Usibonakalisweni leya yena uthi layo uyilindile imidlalo yezwe zomhlaba kodwa akakakhethi iqembu lokusekela.
Mina ngizile ukuthi i-World Cup yabe iseQatar. Sukuthi amathimu amadlalayo wabi hhayi azabe lishiwa nawo. But ngokuthanda kwami umdlalo webhola hhayi ngizabe ngibukela. And then maybe sengibukele ngabona amathimu akhwalifayileyo senzaba le yami enzayikhethi ukuthi hhayi ngingahamba layo.
Kula maqembu angamathimu amathathu lambili azancintisana ngenyanga ezayo kudingwa intshantshu zomhlaba jikelele kusukela zingamathimu amabili kunyanga kaLwezi kusiya mhlazili thumi lathoba nembili kunyanga kaMpalakazi. Iqembu leFrance yilo eliphethe isicoco ngemva kokunqoba elikwenze ngo-2018 kumncintiswano oqhutshelwe kuleRussia. Amazwe azaphatheka kumncintiswano wezomhlaba lonyaka ngabalisele i-Argentina, i-Brazil, England, France, Spain, Belgium, Portugal, Germany, Netherlands, Uruguay, Croatia, Denmark, Mexico, United States of America, Senegal, Wales, Poland, Australia, Japan, Morocco, Switzerland, Ghana, Korea Republic, Cameroon, Serbia, Canada, Costa Rica, Tunisia, Saudi Arabia, Iran, Ecuador, kanye nabaqoqi bemidlalo ilizwe leQatar. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.
Namhlanje yakhuthu moya uthandaza Nkosi yami
ngiyacela
ngiyacela mani hambe kanye nawe Nkosi
kanye nawe
kanye
nawe
Nkosi kanye nawe Nkosi
yami
hambe
kanye nawe singagqibi uhlelo lwalomhlanje wothi sikhangele ebeselazo abakubanja le-Citizens Coalition for Change badinga amangalo uhlaza tshoko kuba umnumzana Job Sikala labanye bakhe abavalelwe eChikurubi Maximum Prison benze umhlangano izolo lomnumzana Douglas Monzora. Kodwa abakubanja le-MDCT bathi uMonzora uhlangane labo eChikurubi maximum prison. Yakala imuli echolocho echolo ngumuzi. Sikugqiba lapha uhlelo lwethu lwalomhlanje. Olibalisa umthembo Sithemba uKips Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.